So we zika disenda bagu VOA Ndebele.
Olinga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 9 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani akhitshwe izolo. Ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai bathi baza kuya kucele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
President uxoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo.
Izakhamizi zakoBulawayo kanye nabasomabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa mapolisa elijonge ukwehlisa ubugebengu osebubhahile elizweni, bathiya abanye bebhubhile, abanye belahlekelwe inotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo. Abangamachumi ayithoba minwembili 83 babanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 lisehla nsuku zonke ngezizathu ezijiyeneyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane 4,237 abahlatshwe ijekiseni le kumanani ayizolo. Kodwa ngesuku ezedluleyo uhlelo lusanda kuqala olokuhlatshwa kwabantu, kwakusiba labantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 10,000 abahlatshwa ngelanga. Lokhu kwenzakala uhulumende esengezelele insuku zokuvalwa nge-curfew kwedolobho leKwekwe lapho okubikwa kulomkhakha we-coronavirus obukhali ovela kwele India. Ababili abasanda kukhululwa entilongweni, umnumzana Tungamirai Matsokere lomnumzana Last Mainga Hama, bathi bazaqhubeka besekela ibandla le-MDC Alliance ngoba yilo elingasusa esihlalweni ibandla le-ZANU-PF. Omunye owabotshwa labo esetheswa icala elifanayo unkosazana Yvonne Musarurwa wathi ekhululwa ejele wasola kakhulu icele likaChamisa waya kwelikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Izolo umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele umnumzana Matsokere lomnumzana Mainga Hama. Bobabili babotshwa ibandla le-MDC lingakehlukani, umnumzana Matsokere engukhansila, umnumzana Mainga Hama elilunga le-committee ye-national executive. Ababili laba bagwetshwa ukuhlala okweminyaka engamachumi amabili ejele kodwa bathe bevalelwe okweminyaka eyisithiyagalombili umthethwandaba we-Supreme Court ngeviki edluleyo wabathola bengelacala lokubulala. Bathi balakho ukumangalela uhulumende ngalolu daba bedinge inhlawulo. Ixuku labantu likhokhelwa ngumnumzana Chamisa liyobona uMatsokere phandle kwendlu yakhe lapho athola umkakhe labantwana bengasekho evela ejele. Umnumzana Chamisa lomnumzana Matsokere babonakale bekhuluma kulumbuthano. Umnumzana Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Sibanda uchasisele uSithandekile Mhlanga okuningi okwenzakale embuthanweni lo kungxoxo elandelayo.
Umongameli uhambe kuhle kakhulu ukwansi ucoxisana laba ababebotshiwe abatholakala bengelacala ngemva kokuba sokukhangela ukuthi umantshi oqaleni kumbe singathi umthetho ndaba wokuqala wawuphambanise ukuhambisa umthetho uthumela labo bantu ejele. President ucoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo nokuthi bazwa njani ngesikhathi nokuthi sebephumile, njalo waxoxisana labo ngokuthi bakhangelele ukuthi bazaqhubeka phambili besenza njani ngezimpilo zabo, njalo ngemisebenzi yabakade bevele beyimema bengafakwe entilongo kwababili labo.
Kodwa bona isimo sabo besinjani lamhla bebona umnumzana Chamisa, njalo kuyini abaxoxe ngakho?
Bathakaze kakhulu ukubona bevakatshelwa President Chamisa, esimaziyo ukuthi uthanda abantu njalo uyaphatheka kabuhlungu ngendlela ilizwe eliphethwe ngayo, njalo ngendlela ilungelo labantu malungelo labantu ephethwe ngayo kuleli lizwe. Bakhanye benokuthokoza okukhulu kakhulu, njalo bethokozela lokuthi baphumile entilongweni besulwa izijejiziso lezi akade bezifake zamacala abangawenzanga. Kuxoxwe nje ngempilakahle yabo lokuthi ejele babonani njalo lokuthi bangafisa ukuthi lizwe libe liqhubekele phambili kanjani.
Umnumzana Chamisa uthe suka lapha siyambona nje lapha kubomabona kude ekhuluma labantu, ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle ade kwenza lapho abebhotabhota khona?
Uma wathungamela uChamisa usebenza kanzima ukuthi akhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi baphatheke ngodaba lokulungisa ilizwe, njalo baphatheke ngodaba lokuthola ukuthi bayananzelela njalo bayasebenzela ukulungiswa kwamalungelo abo. Ngalolo hlobo ulokhu eqhubeka esiya phambili ngalolo daba, liyakwazi ukuthi uZulukazi weZimbabwe uyakwazi ukuthi kade simnumzana uPresident Chamisa ulohlelo olukhulu kakhulu olokukhulumisana nokukhuthaza izizalwane zonke nje zelizwe ukuthi zihange zikhulumisane kusetshenzwe ndawonye, kwakhiwe umkhumbi omkhulu ongaletha inkululeko kuleli lizwe, umkhumbi wezizalwane zonke zeZimbabwe. Ngibone ngani lokho ikwade kusenziwa ngupresident. Siyazi ukuthi uhlelo lwakhe lolu ole Citizens Conference for Change luhlelo olungakhulula elizwe lethu nxa lungakhiwa ngendlela upresident aqhubeka elwakha ngalo.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izakhamizi zakoBulawayo kanye labosomabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa ngamapholisa elokwalisa abantu ukuthwala izikhali ezifana lemibhobho, ingqamu, induku, imikhonto, amahloka, amarekeni lezinye ezishiyeneyo ngenjongo yokwehlisa ubugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Izigebengu ezihlasela zihlome ngemibhobho sezibamba inkunzi ngitsho lasemini libalele, njalo sezigqekeze amabhizimusi amaningi agoqela izitolo, amagalaji, amafutha ezimota, lokubamba izimota ezithwala imali ezifana lebithwele imali yakwe-Chopies kumaviki adluleyo. NgoLwesihlanu zibambe inkunzi igalaji lako floor eThabalala, zadubula owesilisa osebenza khonapho walimala kakubi esifubeni. Isikhulumeli samapholisa kuleli dolobho umnumzana Abednico Ncube utshele inkundla yentathelizindaba zesite ukuthi benza konke abakwenelisayo ukuqeda ubugebengu lobu. Uthi njalo imibhobho esetshenziswayo ingeniswa elizweni ngudlu, ivela emazweni angawaqambanga. uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Seyemukele imizamo yonke engabe isenziwa ngamapholisi ukuthi kwenqatshelwe ukugwelegwele lokugebenga nobudlova lobo sobukhona edolobheni lakoBulawayo. Njalo siyakunanzelela ukuthi umthetho wokuthi izikhali ezilimazayo zingathwala kawuqalisi namhlanje, uke wabakhona vele eminyakeni edluleyo kumbuso odlulileyo. Ngokunjalo-ke siyakukhuthaza ukuthi umuntu othwele isikhali esingabe singalimaza omunye umuntu ehlelwe licala, abe lecala, ngoba khonokho yikho kubangela ukuthi umuntu engazonda kube lula ukuthi athathe leso sikhala limaze omunye. Kune sikunanzelele futhi ukuthi esikhathini esiphila kiso lapha koBulawayo, abantu kakhulu laba abathathela abanye mbe singathi abalimaza abanye mbe bangela abanye ezindlini sebethwala kakhulu imbhobho. Yebo, ye bangabe bethwele amarekeni, bethwele imkhonto, bethwele izingqamu, bethwele amahloko, kodwa-ke esesikwesaba kakhulu kathe singabantu abathwala imbhobho, sokuyibo asebehlasela abantu ezindlini zabo, osokuyibo asebecathamela abantu nxa behamba, osokuyibo njalo asebegqekeza ezitolo bethatha imali eyesabekayo.
Akhona yini amanye amanyathelo elibona engasiza
ukuthi sehlise mbe senqabele ubudlwangudlwangu sobukhona edolobheni lakoBulawayo? Kudinga ukuthi izakhamizi zakoBulawayo zibambane lawo amapholisa. Amapholisa la asebenza ngokuzikhanda ngokuzimisela okokuqala. Izakhamizi lazibe yizo eziwuhlaba ziwulawula umkhosi nxa zithe zananzela ukuthi kulezi gebenga ezihlala ezigabeni zazo. Uko wakutsho okhulumela amapholisa uNspeak Tuncube lapho ukuthi izakhamizi lazibe yizo ezisukumela phezulu, ngoba yithi esebe sisazi njengezakhamizi ukuthi endlini enje lenje lenje kuhlele izigelekeqe, kuhlala izigebenga, kuhlala amasela. Ngokunjalo-ke kasukumeleni phezulu siripote nxa kuyukuthi kukhona esikwaziyo ngezigelekeqe lezo. Sise sithi-ke amapholisa lawo nxa ethe ancwephe indlebe kasukumele phezulu angadonsi inyawo njalo agijime sibili ngesiqubu esikhulu afike lapho kuyabe kuthe kwabonakala khona abantu abayizigebenga. Ngokunjalo uzafica ukuthi emalokishini uzananzela ukuthi bakhona abantu ababonakalayo bezulazula ngezimota lezi ezakulezi nsuku ama-onda fit lama-wishi lapho. Kuqakathekile ukuthi-ke amapholisa nenze umbiko onjalo ukuthi lapha sibona imoto esiyisolayo enje asukumele phezulu, kwenzeka ukuthi senqabele imigulukudu leyo engabi khona. Kube sokusithi-ke laba amabhizimusi nxa kukhona abakusolayo bangabona umuntu lokhu ezulazule ngena ezitolo zabo lapho labo bawuhlaba bawulawula umkhosi, batsho ukuthi lapha kulo muntu esimcabangelayo esibona ngazani kuthiwa injongo yakhe kayicace kuhle. So ngokunjalo-ke sikukhuthazayo ukuthi uzulu lamapholisa akusebenzelana ndawonye, ngoba izigebenga ngabantu abahlala kithi khonapha, sikuthi ngabantu abahlala kwenye iplanethi labo khonapha, siyabanye siyabazi, abanye bayasifika. So ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi nxa kukhona esikwaziyo ngezigelekeqe ngezigebenga lezi, asukumeleni phezulu sazise amapholisa. La amapholisa asukumele phezulu nxa izithe zakhamizi zawuhlaba umkhosi ukuthi kukhona esikusolayo.
UMnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. UNtungameli uphinde waxoxa njalo losomabhizimusi uMnumzana Edwin Ndlovu othi abamabhizimusi abasahlalisekanga kuleli dolobho.
Silokudana ngobugebengu esibona sobubhahile-ke edolobheni lakoBulawayo lapha bubangelwa izizathu ezitshiyeneyo eziningi. Okokuqala, sananzelela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe kawumanga kuhle, yikho kungenzakala ukuthi bona laba abalembhobho bakhona abasebenzelana lamapholisa kumbe abasebenzelana lombutho abenza ubugebenga bona lobo, ngoba phela abantu makhaza kathi izikhali bangazithatha ngaphi. Okwesibili, sinanzelele ukuthi uhulumende uvalele imisebenzi eminingi, kakhulu abantu bemichova bavalelwe ukuthi bangasasebenzi. So nxa bangasasebenzi akuselandle la yokwenza imali. Silokucabangela ukuthi kungaba ngabanye babo bona labo bakade besebenza emchoveni mbe betshayela kumbe bengowindi kumbe besenzani, abalahlekelwe amabhizinisi yena lawo babangasele okokwenza. Yikho-ke sebengena-ke kubugebenga bona lobo bokuthi-ke behambe-ke behlomile-ke behlasela-ke izindawo ezitshiyeneyo, behlanisela-ke izitolo lalapho kuthelwa khona amafutha okunatha ayezimota. Kuyinto edanisayo kakhulu yena le esiyibona senzakala.
Njengabo somabhizimusi lifisa luphathwe njani lolu daba?
Kuliqhaza lamapholisa ukuvikela umphakathi. Yibo kumele babone ukuthi sivikelekile-ke singumphakathi. Kumele-ke kube lamapholisa-ke amaningi-ke ahamba ekhangela izindawo ezilamabhizinisi, kakhulu ekuseni kakhulu kumbe nxa sekuntambama-ke bapatrole-ke lezo zindawo, kwenzela ukuthi-ke bugebenga-ke buyehle. Bese sithi-ke la uhulumende futhi kangafaki imithetho enqabela ukuthi abantu baziphilise imithetho njalo kumela yesule avule abantu basebenze avule economy kwe transport industry kuvumakala ukuthi abamchova labo bangene kube le competition lo zupho abantu sebezikhethela ke ukuthi bafuna ke kugadani bese kusithi ke lazi nalezi ezingela ama number plates ama Honda Fit lawo kube le ndlela uhulumende ke abanika ke imvumo esemthethweni ukuthi labo bathwala abantu labo babe ngama taxi ke bathwala abantu bese bezikhethela ukuthi nizagada iHonda Fit nizagada umchova nizagada uzupho nizagadani umuntu azikhethele ikuqakathekile khona lokho kodwa ke kuliqhaza ke lakhe uhulumende ke esebenzisa amapolice ukuthi abone ukuthi umphakathi uvikelekile yikho kuyadingakala ke ukuthi ke kube lama patrols ayenziwayo ke lapho kuhlala khona abantu le misebenzini lapho abantu abasebenzela khona kwenzela ukuthi umphakathi uphephe ngoba ke sithwele nzima ngalesi sikhathi yebo kambe okunye kwabangela wabo corona bona labo kodwa ke uhulumende ke nguye okumele abone ukuthi konke kuyalungiswa konke kuba sendleleni umphakathi uvikeleke abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise ngendlela esemthethweni njengokuthi babe lamakhombi ke bachovise kumbe babe lama-Honda Fit nalawo kuthiwa yimchikachika bayenelise ukuthi basebenze.
Umnumzana Edwin Dlovu ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Amaphephandaba lemisakazo yakwele South Africa alodaba lokuthi unkosikazi Goshiyene Tamara Sithole wesigaba seGauteng ubelethe abantwana abalitshumi 10 amantombazana ayisikhombisa labafana abathathu. Lokhu kumenze waba nguye owakuqala ukubeletha abantwana abalitshumi engasebenzisanga mithi. Obe nguye owabeletha abantwana abaningi kube ngowemali owazala abantwana abayisithoba munwemunye 9. Iphephandaba leChronicle lithi umama weChisuma eJambezi uHenrietta Chuma ugijinyiselwe esibhedlela elehloka elithone ekhanda ngemva kokuxabana lomne wabo ocathangelwa ukuthi ugula ingqondo omgamule wabaleka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela lonke ma-journalist akithi ku-Studio 7 khona ngapha e-America nabo bonke nje abasebenza indawo zonke bengabe Studio 7 besinika indaba ezinhle. Ngoba ngibingelela ngomothika indlovu labalaleli bonke bathwakaza abahle bantu bakithi. Ngikhuzeli kakhulu indaba singavuli imiqondo yethu bantu bemathebelini komthwakazi. Sizenzele okwethu kumthwakazi. Isinikele lendo kulandela abantu abasithwalisa nzima, abasikhulisa igroup. Ngilitshele into eyi-1 bantu bakamthwakazi, ngitshelwa ngomothikhaya. Umnakakwa lowo president ohlezi esitulweni nguye umuntu owayesipha ama-orders okubulalisa abantu ngesikhathi eku-ground. Lakathesi lokhu ebulala kamambi ubulala. Baningi abantu ababulawa buhlungu ngama-orders kamnangakwa. So bantu bakithi asitshenelento zezimbabwe asibeni ngumthwakazi ngesandla sikamqondisi nge-MRP. Ngiyabonga.
Njani ku-Studio 7 namahlabi zulu nje jikele ngagade lo okhulumayo. Ya ngithi ngiphendule ubaba lo ukuthi hhayi abantu bakamthwakazi bengaze bakhala. Hhayi kulilungelo lethu baba lathi ukuthi sikhale singama-citizen nezimbabwe thina. Hayi kumele sikhale ma okunye kungahanjiswa kuhle. Into uyabona ukuthi yes abantu singeke sibavuse but hayi inhliziyo zabantu kumele zithotshwe, kumele zithotshwe. Lathi sinje satshaywa esikolo singabantwana besikolo sikuhlungu ngakho lokhu. Sitshaywa sivele siyinzalo yezimbabwe khonana. Loku ukuthi kuthiwa kulobu bana bavele e-South Africa sasingaphi thina sasingekho. Sikhuluma ngokwenzakale lathi sikhona khona la. Yikho kumele kulungiswe. Nikuzathola ukuthi elizwe lethu leli vele kuzasithathela isikhathi ukuthi kuzokulunga ngoba abanye babele umkhumbulo othile, abanye babele umkhumbulo othile. Asifuni ukubambana, basibambaneni. sivusilizwe lethu yikho lapho sizalule khona kumele silungise ubaba lo unqaye nesithi kusinanze sakhala sivuke siyenze sizenzele yena akasitshela ngama-projects asewenzile esigabeni sakhe lapho asuka khona sibone sibili ukuthi hayi indoda iyadonsa hayi thina ezethu inhliziyo ezibuhlungu anti uyabona ukuthi lakathi esinxa sikhuluma ngelitshe leli abantu bathi litshe litshontshiwe hayi kalutshontshiwa lithethwe yibona bababusayo abazama ukuvala ubufakazi babantu abababulalayo ngakho-ke ngokunjalo kumele lathi sikhale sitsho ukuthi hhayi phendukisani litshe lethu akulungiswa kukhulunyiswana kulokuthi bebeleke bethatha
sanibonani balaleli nabasakazi be-studio 7 mina into nje sangimangaza yile yokuthi ma kufaka itshe lesikhumbuzo lapho ebhalakho ibelokhu elikhishwa ukuthi lo muntu olikhiphayo uphezu kwakhe uphezu kwayiphi into uphezu kokwenzani yinto nale engidaka ukuthi kati lelo lisho itshe likhitshelwane ngubani nalo ovele alikhiphayo othi likhiphelani sizathobani hhayi bo le into angiboni kwinto elungile leyo laba abantu bahamba kabuhlungu bahamba isikhathi sabo sokuthi bahambe emhlabeni singakafiki so ma ngabe futhi sokuzothi ma sebelele kube kukhishwa itshe labo eliyisikhumbuzo elizoba isikhumbuzo lakubantu abethu ukuthi ma ngabe abantu abethu sihamba nathi emhlabeni besale kuyisikhumbuzo sabo kusale kuyihistory yabo ukuthi ngonyaka othile kwakwenzeka into enje ngonyaka othile kwenzeka into enje so kofika omunye umuntu afike nje ayikhiphe nge-2 minutes kube le entity yakhiwa iqede iy'mali ney'nkulungwane ney'nkulungwane ezakhe leyo nto leyo kusho ukuthi lo muntu oyikhiphayo ngumuntu vele ovele ayazi ukuthi le nto izosala isikhumbuzo leso sikhumbuzo esiyomhlukumeza yena okuwuye futhi owathatha imiphefumulo yalaba abantu bona laba abantu abakhipha lelo litshe lelo litshe kusho ukuthi nako lo isinyama siyabalandela sizobathola ngoba laba abantu bahambe ngey'nhliziyo ezibuhlungu namanje balele mangabalele ma ngabe bayaduduzwa lapho omunye afike ekhiphe ingubo yabo phezulu uyayibona ukuthi laba abantu bengake iy'nhliziyo zabo zikhululeke mpelampela lo muntu loyo angazi ukuthi uhulumeni walapho iZimbabwe uhulumeni wethu uthuleleni uthuleleni kwenzeka into enje akakhuzi ngani or singathi sishaya induku sithatha induku sifise emqubeni vele uhulumeni nguye okwenzayo lokho kungayisikho ufike ngabe kuqondane naye ngabe kudale ekuphakameni akusikho ukuthi litshe liyokhishwa likhishwe liphindelelwe likhishwe liphindelele athule avale umlomo abheke eceleni kuye yisenzo sakhe leso singakufihle lokho yisenzo sakhe lokho kwenza vele ngamasibomu akwenza avala ukuthi kuyosala kuyihistory enjani kuye ngoba lokho kwenziwa nguhulumeni uhulumeni lo okwakumele ukuthi ngabe uyasivikela kodwa kwaba nguye osibulalayo hhayi uhulumeni loyo loyo angazi ukuthi uyobusa nini angazi ukuthi uyophuma nini angazi noma uzophuma sokwenze njani ngoba inhliziyo zabantu zihlukumezile asikhethi kwamanje ukuthi yebezamandebele uzihlukumezile ekuqaleni kodwa kwamanje uhlukumeza kwasami uyindebele uyishona ngumtonga ngumzenda ngumsuthu wonke nje lapho kulelalizwe uhulumeni lo sakasithathe wasifake egehena ubona ilizwe lingalamali kuthiwa ilizwe elinganamali amazwe wonke namali phela le ibhonda kusiyimali lokho iphepha nje sampuli yokuthi lokho kwaba yimali so lokho ukuthi ilizwe linganamali liyabona ukuthi hayi bebesebekhala ngokuthi abantu abangaphandle kwelizwe bezo-investa bazo-investa kanjani lapho kunganamali khona uzo-investa kanjani imali yalapho ezulu ungeke uzuyithathe uyengena naye ebotswana ungeke uzuyithathe uyengena naye e-south africa ungeke uzuyithathe uyongena naye e-britain kodwa iphelela lapho nje around lapho imali bani leyo leyo imali bani leyo angithi imali yokuvala thina esilapho ngaphakathi ezimbabwe kuthiwe kunemali akunamali ezimbabwe sikazikhohlisa ayikho akunasenti ezimbabwe akunafakol
sanibonani sanibonani ku-studio 7 hayi siyabonga siyabonga endabeni esithumela zona hawu ujabu uthobela lana e-brown fisher hayi bonga kakhulu indaba ezinhle nesithumela zona ku-studio 7 kodwa akikhona into engixakayo lapho nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo so engatshontshwa kanjani kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into uyomela wona ukuthi abantu bakho ba protect kanjani so nawe ukuthi amake amathuna esikhumbuzo yatshontshwa kushuthi obvious uhulumeni akafuni ukuthi kwaziwe ukuthi umlando wahamba kanjani babulala abantu kanjani uzama ukuthi yena ehlale eclean izandla zakhe zimhlophe kanti ngiyabulala abantu uma sokufaka amatshe yabona ukuthi kushuthi kuzovela ukuthi akabusi ngendlela right ngiyabona
livuka njani basakazi baka studio 7 kundawana zonke ze America khona ngapha likhona thina sibona umqando osusihlasile igama lami ngupeter ngisese Joseph ngithi mina lapha sithwala sezizima intengo sezikhuphuke kumangalisa angazi kumbena uhulumende lomthetho zami ukufaka uzaphathisa kodwa hayi ngendlela into sezidula ngakhona siboni kunzima into ziyakhuphuka ziyimuva ziyaphambili njalo le mali yakhona ingekho akuzima ebantwini abantu bathwele nzima lanxa bedobhile emasimini kodwa ke khonoko okuncane sokuzabancedisa manje ama-basic commodities lafana labo othukela osawudo osepa konke khona khona amafutha okuphekisa kuzabadulela kakhulu siyacela uhulumende ukuthi umthetho wakhe awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo enceke ungaphathisa izakhamisi ngijike kuya phansi Joseph unjani umfundisi wami Santumbani osothi ZCC ngithi uhlaba ngalo David uvuka njani lemuli yakho ngijike kunalo sendi anonalo umama mozala mina ngithi philani likhokhobe linazelele i-COVID-19 ayihambanga lokho siphakathi kwayo siyacela lonke lizinanzele umaneja uThabano kajiyani ose-St Joseph kobhidi uDudu ngithi philani madoda lizibambe kahle
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezelemelika, lokhu bekhona kwelemelika abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngezizathu ezithiyeneyo. Iningi labangafuni umjovo ngabasekela ibandla lama-Republicans. Sixoxe lesivalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Delmoyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uJoe Biden udeclare inyanga kaJuni le as i-action month lapho azoyenza khona wonke okusemandleni akhe ukuthi akhuthazise uzulu wonke we-America ukuthi ayovaccinate ngoba yesu uthagete inyanga kaNtulikazi especially i-July 4th i-independence holiday yalapha e-America enkulu kakhulu kulapho athi yena ufisa ukuthi abantu ba-celebrate i-independence bekhululekile so the way esingawuthi kwenzakale lokhu ukuthi kube labantu abaningi asebevaccinatiwe and i-target yakhe umnumzana uBiden ukuthi at least 70% yabantu babe sebevaccinatiwe by uJuly 4th mayebuya I think inzima yona inumber leyo ukuthi ayithole ngoba kule resistance ebantwini abaningi abangafuni ukuhlatshwa i-vaccination day abangathi bayasola ngento eziningi ngayo nje abanye nje ngabangabhiliviyo nje ngakulo leli gciwane leli even though bebona ama-statistics akhombisayo ukuthi ligciwane leli liyabulala ngempela kodwa abanye bayahesitate either bazitshele ukuthi bona abasoze babanje leli gciwane and njalo abanye bathi abathembi uhulumende abathembi nala ma-vaccine ukuthi into yonke yakhona nje kulama conspiracy theory amaningi but okusalayo ukuthi most responsible people basebeqalile bahamba basebili bayejova i-vaccine le khona njengoba nisitsho nje sekulama-state angu-12 abalisela yabo-Maryland Massachusetts asebele over 70% abantu asebevaccinatile
ungasela ukuthi ngalokho okwenzakalayo kuyathembisa yini ukuthi igciwane leli lizahle lihambe ngabantu sebehlatshiwe baba baningi kumbe ligciwane sizabona livuka njalo ngomnyaka ozayo kumbe siphi isikhathi nje
mina umbono wami ukuthi igciwane leli sizophila lalo for isikhathi eside I think lizoba seasonally njengeflu etholakala kuwo wonke unyaka nje kusiya ngokuthi kudola okunganani and sometimes futhi kutholakala ama-different variants ayo iflu so i-COVID layo ngibona mina izoba njalo ngoba ama-vaccines akhona lawo akukacaci ukuthi ungavaccinate uba immune for isikhathi esinganani so akwaziwa maybe by next day or in 2 years time
time I vaccine ilane ya wena ofe mzimbeni wako and then imangu kuti gciwane le local sasekhona ngoba baningi I think abangasoze ba vaccinate so baningi futhi abanye abangalithwala leli gciwane but bengabi la ma symptoms esingathi ngama carriers ayiba affect bona but bayakwanisa ukuthi balithelele omunye and umuntu angalithelelwa ke lelo gciwane kungenzeka ukuthi awubambe futhi umkhuhlane lo so mina ngokubona kwami umkhuhlane lo weCOVID awusozuphele
lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa neStudio 7 ecingweni esedolobheni leReston esigabeni seVirginia singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo inani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumoya umnumzana Morgan Tsvangirai bathi bazakuya kucele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa